into ekhona yikuthi selokho uminister wakhulumayo ukuthi usazidla ingqondo ngodaba lwezalwane zaZimbabwe ezithwele ama-permit licensing ngama-special permit, kawukho okunye osekuphumile okutsha. Kodwa udaba lwe-90 days vele isizalwane saseZimbabwe esingena kwele-South Africa siyathiwa i-90 days, yindaba eyavele yaqala kubo-2010. But i-90 days le umuntu lelungelo le-90 days umnyaka wonke, okusuka kungasazi abantu mhlawumbe abangakuzwisisi khona ukuthi nxa ungena eborder bakunika mhlawumbe i-7 days kumbe bakunika i-2 weeks, kusiya ngokuthi ulandani e-South Africa. Ngoba bengakunika i-90 days yakho, i-90 days leyana ingaphela kawusatholi futhi awusatholi ezinye insuku. Ngikubeke kanti ukuthi kube lula sithi ungangena njengoba kungu-January khathesi, kuphi 90 days ziphele end of March, kutho ukuthi ngo-April now udlale wayiqeda 90 days yena awungeke usabuye.
Izizalwane ze-South Africa zizatshengisela zisithi zona kazifuna bokuza, kuhamba njani la?
Kutho ukuthi kule mbiko eminingi yangikhona engaseqiniso esibona iborder ebulenjini ikakhulu kubo WhatsApp naku Facebook, lapho kuthiwa khona abantu bazatshengisela. Lokhu kasikakutholi kusiba neqiniso, sithola nje ama-messages angaqondanga. Kodwa-ke esike sakuthola ngani kuyabambeka yikuthi kuzabe kule march ehlanganiswa ngabahlala elokitshini okuthiwa yiMamelodi ePretoria, abathi bona imisebenzi ithathwa ngabantu abavela ngaphandle, bafuna ukuba le march yamhlaka-24 besithi bona abantu ababika kakhulu eZimbabwe nakwamanye amazwe bengaphiwa ama-asylum document ngoba bathi bona kakulazinzi kulawo mazwe, yikho okubambekayo esikwazini.